kodwa esikubonayo ukuthi ukhanya njengani i-rate iyayeda mbijana, njalo abathengisa izimali labo badlala umacashelwana khathesi labapholisa khanya njengami bayagidiniswa bayabalekela abapholisa khathesi. Bekulabantu abazuza imali leyo beyiphosela u-black market, yikho okwenza ukuthi i-bond lingasebenzi. Kodwa ngibona njengani lama-pronouncements akababa Ncube, uprofessor Ncube, ikakhulu indaba le e-2% tax, le ndaba ekababa uMangudi ayeyothi sozaba nama-FCA, abanostro FCA nama-RTGS FCA, yikho okunye okwenze ukuthi isindo se-bond kathesi sibe ludubo. Abantu babengakwazi ukuthi bazayizuza yini imali yabo, bazakwazi ukuthi bayithole yini, njalo bengayithola izabe ikwazi ukuthi ithenge yini.
Sike sizwa umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Tsamisa esithi okusilelayo elizweni ayisikho mali kumbe abafuna ukuthi bazesungula amabhizinisi, kodwa yikuthembeka kwelizwe loko kuthiwa i-investor confidence ngesilungu. Kungakuliqiniso into?
Ngibona njengani lokho yiqiniso sibili ukuthi okusilela khathesi ukuthi abantu abalathemba lokuthi bengabuya lezi mali zabo lapha. Izimali zabo bazabhalisa ukuthi bazikhiphe yini nxa sebefuna ukuthi bathenge abafuna ukuthengayo. So into ye-investor confidence liqiniso sibili ukuthi akula investor confidence. Kodwa okunye okusilelayo ukuthi ukhanya njengani into ezombusazwe kumele silungise njalo indaba lezi ezepolitics, indaba ezokuthi ngemva kokhetho bazakwanisa ukuthi basebenze bonke yini ubabuthanisa ne-MDC nabantu ezamte, ngoba kungaba ne-stability undaba lezi ezombusazwe. Ngibona njengani uyasinika ithuba elokuthi i-economy iqalise ukuthi isuke.
Sizwe njalo uMnumzana Tsamisa esithi yena akubunjwe uhulumende wokubambisana, transitional government.
Ungaphathisa kodwa angibone kwenzakala lokho, ngoba abantu bezanophepha babona njengani bawile ukhetho bale mandate yokuthi babuthe 5 years. Kodwa ngibona njengani ukuthi sibe lokhetho futhi ufuna imali eningi kakhulu. Ukhetho lolu ibefuni $174 million. Uthi singayizuza imali enjengaleyo uthi senze ukhetho nje, angiboni ukuthi imali yakhona iyatholakala, ikakhulu ukuthi sisanda kuvela ukhetho.
Manje ngokubona kwakho kusiyaphela wona lo umnyaka, kuyabe sekunjani?
Nxa kuyukuthi umongameli welizwe usekwanisa ukuthi adile nabantu laba abathengisa imali emtambeni le-ANCA le, kungenzakala ukuthi into ziyabe sezikwanisa ukuthi zihambe ngendlela abayikhangelelayo. Kodwa nxa kuyukuthi i-black market izala ibusa lapha ama-rates, singazi ukuthi ama-rates azihamba njani from day to day, ngibona njengani kuzahlupha. So kumele umongameli welizwe athengise sibili ukuthi is now on top of indaba le-black market